Sika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Olamukela kustudio 7 ngolwesihlanu mhlaka 2 kulwezi 2018 ngosithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje. Umkhokheli wenkonzo eye Prophetic Healing and Deliverance, PhD, umnumzana Walter Magaya, uhlawuliswe amadola ngamakhulu amathathu esibambiso sebail ecaleni aletheswayo elokwephula umthetho oqondisa ukuthengiselwa kwaZulu imithi yokwelapha. Ibandla le-MDC kusigaba sakobulawayo lithile lokhu lime ngesinqumo salo sokuthi umsekeli kameya waleli dolobho umnumzana Thina Shekambarami kufanele achiyele ukhansila Mlando Ncube isikhundla. Kuhlelo Woza Friday silomhlabeleli weZimbabwe ohlala kwele South Africa uGqizo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo msakazo. Umprofeti umnumzana Walter Magaya owensonto ye-Prophetic Healing Deliverance ubemiswe emthethwandaba lamuhla isetheswa icala lokumemezela ukuthola umuthi wokwelapha umkhuhlane wengculaza lemvukuzane. Umchuchisi umnumzana Sebastian Mutiziriwa utshele umthethwandaba ukuthi amapholisa athola amasamanisi okuguduza endlini kaMagaya, athola imitshina yokulungisa umuthi uMagaya awuphe ibizo lokuthi i-Aguma. Umanji unkosazana Rumbizayi Mugwagwa uphe uMagaya ithuba lokuhlawula imali yesibambiso engamadola ngamakhulu amathathu, njalo waziwa ukuthi waziswe ukuthi uzamela aphenduke emthethwandaba mhlaka 26 kuyonale inyanga ukuzothoniswa. Ukuhlaziya lolu daba uChris Gande Studio 7 uxoxe lomfundisi Ray Motsi owensonto ye-Baptist Church ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Engabe phambanisile nxa ukuthi khona ukuthi khona akala ulwazi olugcweleyo ngakho akhuluma ngakho kumbe ngomuthi wona lo athi yena ulawo. Nxa kungena singathi thina ubufakazi obugcweleyo ngawo umuthi wangukhona, uyabe uphambanisile ngoba uyabe ukhohlisa abantu phela.
Kodwa khona kuyayenza yini ukuthi umuntu ongumfundisi olikholwa onjengawe ahlanganise imithi ayelapha abantu njengalokho akutsho ukuthi kwenzile yena uMagaya?
Akula problem ukuthi kufana vele lokuthi umuntu ungahamba kunika imali umuntu ukuthi athenga umuthi. Umuthi ngumuthi. Into esiyazisebenzisiwe thina abakholwayo izinto ezamadlozi ezokuvukelwa nokudinga eminye imimoya ukuthi isinike imithi. Baya ukuthi ngumuthi vele owaziwayo njenge umringa ukuthi umuntu engathatha amahlamvu abe kupolisi kuyasiza. Akula problem. Iproblem ukuthi kona nxa usuphuma wena uzenza umfundisi kodwa usuphuma usuyodinga ezinye izinto ngaphandle kwechechi ezingani vele zokholo ezingasiza abantu ukwehlisa abantu njalo akulunganga. Thina abafundisi esikutsho khonokho.
Kodwa bona bakhona yini abafundisi lamaprofita atshela abantu okungayisikho ethandazela amanzi esithi bazasila bengasoze basile? Baningi yini?
Baningi vele ngoba isikristu lesifundisi sesithathwa njenge umsebenzi kumbe indlela eyokuthola ngayo imali. Manje thina abafundisi nxa singakhulumi ngakho akula omunye ozakhuluma ngakho ngoba lokhu kubi akulunganga. UNkulunkulu uzabajezisa abantu abayenza khonokho kumbe amaprofethi amanga. IBhayibheli lithi wena uNkulunkulu uzabajezisa ngamanga abo, akulunganga lakho.
Lo ngumfundisi Ray Motsi owesonto ye-Baptist Church ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo. Ukusenjalo asizweni kokunye okuphume ekuthethweni kwamacala kweminye imithethwandaba eHarare.
Owake waba ngu-Vice Chancellor wekolishini ele University of Zimbabwe osikwica mfundo leVinyakura umiswe phambi komthethwandaba labanye ababili besetheswa icala lokusebenzisa izikhundla zabo ukuqhuba imisebenzi yamakontrakti kwamanye amakampani okungekho emthethweni. Umantshi unkosikazi Mgwagwa uthi uNyakura labanye bakhe kumele bahlawule $500,000 emuntwini ngamunye yesibambiso sebheyo ukuze bathoniswe bevela emakhaya abo njalo baphenduke edale mhlaka 7 zibandlela 2019. Igqweta likaNyakura labanye bakhe umnumzana Wilson Manase utshela iStudio 7 ukuthi icala eletheswa abamelayo kalila khanda. UNyakura ulelinye njalo icala elisemthethwandaba eliphathelane lokuthi wasebenzisa njalo isikhundla sakhe ngendlela engayisiyo ngokunikeza isicoco se-doctorate kumkakhe kowayengumongameli welizwe unkosikazi Grace Mugabe engenzanga izifundo. Kolunye njalo udaba obelusemthethwandaba uMantshi walele ukukhululwa kwenkokheli yenhlanganiso yezisebenzi ye-ZCTU ebotshelwe ukuqoqa ukutshengisela kokukhonana ngesimo esiselizweni ikakhulu kwezenotho. UMagwagwa uthe amalunga awe-ZCTU agoqela umkhokheli wayo umnumzana Peter Mtasa lo mnobhala jikelele umnumzana Jafet Moyo kumele bamiswe phambi komthethwandaba bechasisa lokho abeyitheswa khona njengoba kulobufakazi bamagwaliba abatholakala belawo ayemumethe okungatshotshozela uZulu ukuvukela uhulumende. Akubizozwayo ngalinyanga kaLwezi umsakazo wakho ukwethulela ingxoxo eziphathelane lomumo oseZimbabwe okwamanje. Mahlabezu liyamenywa kulezi ngxoxo eziza kwenzelwa endaweni ezijiyeneyo zelizwe ngokusebenzelana labe Media Center. Asidibaneni lami uPresident Jeremiah kulezi ngxoxo endaweni esizalazisa zona. Lingakhuthwa yileli thuba, okuningi kuyalandela.
Ibandla le-MTC kusigaba sakobulawayo lithi lilokhu lime ngesinqumo salo esokuthi umsekeli kameya waleli dolobho umnumzana Tinashe Kambarami kufanele achiyele ukhansela Mlando Ncube isikhundla ngoba kwakuvele kungafanelanga asithathe. Lokhu kulandela imbiko ethi unobhala jikelele waleli bandla umnumzana Douglas Monzora uthi izigaba zama-provinces azilamandla okuxotsha ilunga esikhundleni lingakahlaliswa ku-disciplinary committee. Isiphathamandla saleli bandla isibona ngeziphathelane lamakhansili umnumzana Cecil Zwidzayi ulobele isigaba sakobulawayo incwadi esazisa ngokuthi umnumzana Kambarami achiye lesi sikhundla. Umabhalane wesigaba sakobulawayo kuleli bandla unkosazana Sifosisiwe Adams waselobela umnumzana Kambarami incwadi ekuqaleni kwayonale iviki emazisa ngalokho. Umeya weVictoria Falls umnumzana Somvelo Dlamini wathathelwa inyathelo elifanayo utshele iStudio 7 ukuthi akemukeli incwadi emazisa ukuthi usengabuyela esikhundleni sakhe njengalokho okuphuma kweminye imibiko. Abanye abamiswa umsebenzi ngamakhansila ambalwa aleli bandla kanye lomeya weChegutu. Umsekeli wesikhulumeli sebandla leMDC kobulawayo umnumzana Edwin Dlovu uthi isigaba sakobulawayo salandela umthetho webandla.
Xa engarizananga nge-7 days sesizalandela i-processes ke zebandla ezichasiswa ngunobhala jikelele ukuthi thina njenge-province sesizarecommenda kwi-National Disciplinary Committee ukuthi thathe amanyathelo ngalowo councilor owazange arizane esimtshelileyo ukuthi arizane. Yikho-ke ama-processes atshoyo asezaqala. Akulanto esitshintshile eguqukileyo, hhayi lokho kufanana lendlela esakufaka ngayo ukuthi simpha 7 days ukuthi ayehle ekubeni-ke ngumsekeli kasodolobha.
Unobhala jikelele umnumzana Monzora kakwazi ukuthi kwenzakalani.
Unobhala jikelele uyakwazi konke okwenzakalayo, kodwa-ke kungumlando wakhe, kungokunye kwemisebenzi yakhe ukuthi akhumbuze inhlanganiso-ke ngesisekelo sebandla ukuthi kambe ama-processes ebandla ahamba njani. Yikho-ke usikhumbuzile-ke lathi ukuthi hhayi linanzeleleke lina lixotshe umuntu kalithini kodwa ke liya recommenda ukuthi umuntu axotshwe xa kuyukuthi sisabhanise kule branch disciplinary committee, ward disciplinary committee, district disciplinary committee, provincial disciplinary committee, le national disciplinary committee. Yikho ke thina kungahlala i-disciplinary committee lapha sesizake recommenda ke ku-national disciplinary committee ke uthi lo umuntu ke ngasuspend kumbe kaxotshwe enhlanganisweni ngoba engalandelanga isinqumo sebandla, ngoba singakhangela ke i-national yiyo yathoyo yakhethayo ukuthi umsekeli ke kasodolobho kumele kube ngubani ekuthiwa province. I-province ke ilandela isinqumo esavela kwi-national, yithe kumele sibone ukuthi leso sinqumo siya-implementwa ngoba lowo councillor usesigabeni sethu ku-province yethu yakoBulawayo. Yikho-ke thina-ke simbhalele leyo ncwadi ukuthi hhayi ndoda zehlele wena nxa ungafuna ukwehla sesirecommenda-ke u-national disciplinary committee ukuthi lowo muntu kanjani amiswe kuba lilungu lenhlanganiso.
Ngezinye indlela akulakuxabana lapha kumbe ukungazwisisani kubandla?
Hhayi, akulakuxabana ngitho, sikhuluma nje i-language efana nayo, sihlabela ingomanye kodwa-ke bese sishiyana ngokuthi-ke amavesi angikhona kambe sifika sime njani lapha senze njani. Unobhala jikelele mbona ngani nje okwakhe ikukhumbuza okwethu umnumzana Gambarami sesimkhumbuzile samtshela ukuthi ndoda yehla kuleso sihlalo nge-7 days mazehlele yena voluntary angayala-ke ukwehla-ke. Yikho-ke sesi-activate-a-ke ama-processes okuthi-ke aye ku-disciplinary committee ka-suspend axotshwe. Lawo ama-processes sizalandela ngendlela okubekwe ngayo ngunobhala jikelele.
Lo ngumnumzana Edwin Dlovu, umsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDC koBulawayo. Asenelisanga ukuxoxa lo mnumzana Mozora ngalolu daba njengoba ucingo lwakhe belungangeni.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC.
Live Talk lamuhla sikhangela udaba lwecala elitheswa umfundisi Magaya wenkonzo ye-PhD lapho athi usethole umuthi wokwelapha imvukuzana yile ngculaza. Thumelani text message kunombolo ezithi 0012-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane, unobhala obona ngobudlelwano bemelika lamanye amazwe omhlaba uMike Pompeo uthi akusensuku zajalwa ukuthi ilizwe lakhe lithese izijeziso zenotho kulabo abalomlando wokulaya ukubulawa kwentatheli izindaba kwele Saudi Arabia obulawelwe esigodleni someli weSaudi Arabia kwele Taking. Iy'nkulungwane lenkulungwane zezisebenzi zenkampani yegudu ziphume emahofisini zikhondona ngokungaphathwa kuhle ngumqatshi ikakhulu ekuhlukuluzweni kwezisebenzi zesifazana lapha ziqonyiswa ngezesilisa okungelanhlonipho. Abenhlanganiso zokholo lwesiKristu abanjenge-Catholic Commission for Peace and Justice ebandleni le-Roman Catholic bathi bakhathazekile ngesimo esiselizweni lapho iningi eliqhubeka lingezwani kulokufuthelana lokungathembani okwenza ilizwe lehluleke ukuqhuba inhlelo zentuthuko. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Abe-CCJP bathi lokhu ukungezwani kuvezwe sobala impumela yokhetho lukamhlaka 13 Ntulikazi lakunhlangothi zonke zempilo kusukela ezigabeni abasakhulayo abahlala emaphandleni lemadolobheni kanye lokuxhasana ngemihlobo. Obona ngokuqhutshwa kwenhlelo ku-CCJP umnumzana Paul Mtshena ulandisa ngokukhathazeka kwabo ngesimo esiselizweni.
There's need to actually put to functionality particularly the Commission of National Peace and Reconciliation. It should now
kumele isebenze ngokufaneleyo li Commission ye National Peace and Reconciliation eyabekwa ukuba ilungise indaba zokuxabana kwabantu elizweni. Kumele li Commission iqube umsebenzi wayo ngokufaneleyo ukuhlanganisa lamaqembu abantu alokhe bephathekile ngemva kwezehlakalo ezaba khona kusikhathi esedlule. Thina njengabezokholo sikubona kumqoka ukuba zidingwe indlela zokwenza kube lokukhulumisana ngalezi zehlakalo, kudingwe indlela zokulungisisa konke okuhluphayo phakathi kwethu endaweni yokuba abantu baqhubeke bedonselana. Sikhona ngempela isizathu sokuba kuxoxisanwe aphole lawo manxeba asebantwini.
Yeah, as we can see, the nation is wounded.
Okhokhela inhlanganiso ephatheke emikhankasweni yokufundisa uZulu phezu kwesisekelo sombuso eye hashtag this constitution, unkosazana Abigail Mupambi uthi inkinga elizweni kuba uZulu elokhe ekhangelele kunkokheli yezombusazwe ukuba kube yiyo ekhokhela kwezokumanyaniswa kwabantu. Uzathola ukuthi asisela way forward ngaphandle okukhangelela ukuthi kambe ulidabani uyavuma yini ukuthi kube nje, kumbe ulidabani webandlela ithize uyavuma yini kumbe uyala yini. Sesikunanzelele ukuthi abantu yibo kumele bathathe leadership ukuthi mase sithe safike endaweni ezinje ilizwe kumele liqonde ngathi
okudingakalayo elizweni. Umphambi ethi uZulu weZimbabwe kumele yakhulumisane ukuqeda lokhu kungezwani elizweni.
Uzabona ukuthi MDC yiyo ekhokhelela esingathi khona the most economically active councils in the country, amakhansili onke emadolobheni. Sesikhangela iZANU-PF layo ilamakhansili emaphandleni ibuye njalo ibe lo president kustate house. Asiboni thina i-need yokuthi ube lomunye kumbe ongehluleki ukuthi akhulumisane lomunye, sifocuse ngokuthi thina silungise izinto ezihlupha abantu abeZimbabwe.
Abezokholo kanye labenhlanganiso ezisebenzisana loZulu bathi ngoba ukube lokhe kudonselanwa abantu beqinisa amakhanda besima ngalokho abakholwa kikho kungasizi lutho. Bathi lokhu kwenza ukwaZulu elizweni kuyikho kanye osekubangele lesi simo ilizwe elikiso kwabuyisela muva intuthuko uqobo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngiMavis Gama.
Umqeqeshi weqembu lomdlalo wenguqu ele Highlanders uMadinda Ndlovu uthi uza kupha ithuba abanye abadlali abangajwayelanga ukudlala ukuba batshengise ithalenta labo kumidlalo emithathu eseleyo kusizini yalonyaka. Intatha yezindaba yichezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Madinda utshele intatha yezindaba zemidlalo ukuba iqembu le-Highlanders alisekho kumncintiswano wokuphakamisa inkezo, ikanti njalo kalikho engozini yokugunyulwa kwisigaba saphezulu okuyinto emupha isibindi esokuba adlalise abadlali abangavamanga ukudlala ukuze batshengise ukuba kumele bayale belokhu beyingxenye yaleli qembu.
Kusele 3 games and those 3 games labanye ababengadlali kumele sibandikishe. Azamfuni khona next year uzothola thatha umdrophe njani engamdlalisa, kumele adlale laye etshintshe izinto i-opportunity.
Imidlalo yenguqu esigaba seCastleaga Premier Soccer League ingena kuviki amaviki amathathu lambili. Kule mpela viki njalo iqembu le-Highlanders lizadibana lele Harare City ngensonto enkundleni eBaba Fields, kodwa yona imidlalo iyaqala kusasa ngomgqibelo lapho amaqembu azadlala ngokulandelayo. Iqembu le-Yada lizadlala lele Bulawayo City enkundleni yeRufaro, iqembu le-ZPC Kariba lizadibana lele Chapungu enkundleni yeNyamunga, iqembu le-Chickenini lizemukela ele-Black Rhinos naseLuveve, kuthi ele-Nitroot lizajana lele Randalls nase-Ascot. Kweminye imidlalo yangensonto iqembu leMthare City Rovers lizadibana lele Cape United naseVengere, iqembu leShabani Mine lizadlala lele FC Platinum ngaseMaclass, njalo iqembu leFC Platinum lidinga umklomelo wodwa nje kuphela kulo mdlalo ukuba lihle liphakamise isicoco seligi. Iqembu leFC Platinum lilemiklomelo ngamachuma esikhombisa lanye, kuthi eLenkezi Platinum elisendaweni yesibili lilemiklomelo ngamachuma esithupha lambili, okutsho ukuba eLenkezi Platinum lingenelisa ukubuthelela imiklomelo engamachuma esikhombisa lanye kuphela, loba linganqoba kumidlalo yonke emithathu eliselelayo. iqembu leDynamos lizemukela iqembu leTrange ngaseRuvaru kuthi iqembu leNgezi Platinum Stars izahlala lebulawa weChiefs ngasePawpaw. Kolunye udaba olumelana nomdlalo wenguqu, inhlanganiso yePremier Soccer League sikhuphe umbiko wokuba umdlalo wefinali yomncintiswano walo nyaka wenkezo yeChibuku Super Cup ozakuba phakathi kweqembu leTriangle leHarare City uzadlalelwa enkundleni yeKipo ngomgqibelo womhla zili-10 kunyanga kaLwezi. Kusenjalo, iqula elibona ngokuqhutshwa kokhetho lokudinga inkokheli yentsha yenhlanganiso yezifa selikhuphe umbiko othi kulabanye abakade befuna ukuncintisa kukhetho okumele liqhutshwe ekuqaleni kwenyanga kaMpandula asebevalelwe phandle ngezizathu okuthiwa ngakhona zizavezwa. Laba ngabagoqela uFulton Kamambo yena obefuna ukuncintisana lomongameli wezifa uPhilip Chiyangwa, uGift Banda obekade efuna ukuncintisana nalo umsekeli kamongameli uOmega Spanda kanye lomlungisi moyo obefuna ukuba lilunga lebhod. Lokhu kutsho ukuba uChiyangwa lesibanda sebezaqhubekela phambili bekhokhela inhlanganiso yezifa ngoba kuseyela ozancintisana labo kukhetho. Abaphumelele ukuba bengene kukhetho lokudinga amalunga ebhod ngabagoqela uSugar Changonda, uStanley Chapeta, uChamunuro Chiwanza, uPhilimon Machana, uBrighton Malandwile kanye noBerry Manandi. Nyimile umsakazo weStudio 7 ngobulawayo, nginguJoseph Njanji.
What's a Friday, I'm 7 to forget it. What's a
Uhlelo Woza Friday silomhlabeleli weZimbabwe ohlala kule South Africa uQhizo, yena ke ucula umdumo wakulezinsuku weGqom Kwaito. Asizweni ixoxa lomsakazi weStudio 7 uEzra Chisa Slanda.
Njengabaningi ngokuswelakala kwemisebenzi wayakhilikithela wayawela ongolukuthela wayatshona khonale emzansi emhlishi. Ngikhuluma ngejakelidaba kodudu zethu nqako Bulawayo ke uQhizo, yena-ke usitshela ngembali yakhe.
UQhizo wazalelwa ePhelandaba koBulawayo, afunda lapha ngasemthombo wesizwe from iprimary yonke. Uma ngiqeda lapha ngayofunda e-North Lee High School. Into ye-music ngayiqala ngisasesikolweni. Ngathi kahle kahle ngaqala ngisase e-primary. Ngaqala ngisase imbongi.
Ziyahlakaza ingoma zikaQhizo umdumo weGqom. Yena ke wathulwa ngubani ukubana ke ahlabele?
Abantu abangeza ngaze ngafisa ukucula abantu abafana komzekezeke aboKabelo Bukalavi Alaska, and then ngasekhaya abantu abafana neAchuzi Go Boys, like ubona like abantu bakobulawayo baphumelela bashaya ikwaito.
Sekuhlelo Woza Woza Friday siloQhizo sijayiva kamnandi kunjena njeke. Phela usebenza nabaningi lujaha.
Sebenza nabantu abaningi, ama-producers all around the country and outside the country. Abantu engisebenze nabo, ngisebenze ne-TLC Frame, intwana encane, intwana entsha ezibuya eDurban. Asebenza lo Imokit SA naye waseDurban. And then ngase ngisebenza no Ero Manyelo from iGet Physical Music. And then ngase ngisebenza ne DJ yase Angola, uDJ Satellite.
Dumo ohlakazayo othanda ngabantu abaningi kuyimpela sonto kungenjeke abantu baphuma ngazo besiye emcimbini zona ziyatholakala yini
ingoma zami zitholakala kuwonke ama-digital platforms zitholakala boma-iTunes Tresource Juno Downloads Amazon maningi ngeze ngiwakhuluma nje or into ongayenza ungahamba ku www.akwabamusic.com then uma ufika lapha bese uya searcha uQhizo QHIZZO izokuvezela wonke ama links
Friday. Kutamwe program ngano wami kuyimpela sonto kunjena nje bese lejakalisa khulayo eliphuma kodwa uyathunqa okwamanje semshishi emsawawa emzaz Africa uQhizo igama nomngeza Jesus Banda okwanamhlanje kwanele bye bye.
Lo ke ngomhlabeleli weZimbabwe ohlala kwele South Africa uQhizo yena ke obe cha lapho umdumo wakulezi nsuku oweqhom kwaito njalo ekuhlelo lwethu le Woza Friday elo ezrachisa sibanda. Hayi ke isikhathi savumi ukuba siqhubeke sisonke. Olivalelisayo ngosithandekile mhlanga ngikhona pha eWashington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.